siyabonga Jonga Elo Chris. Yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amahlanje laba ayisena ngomnye kodwa. Ngamahlanje kawani kutheni sibenzeleni thina? Ngoba unyaka sithi kodwa uPresident uMgabe is a threat to their foreign policy. Ngoba bachona ngakho kwana.
Elemelika seliqhelise isijeziso zenotho elazithesa uhulumende weZimbabwe. Ngo-2003 phezu kokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Mgabe.
Harare sisicollector idump yethu isePomona obulawayo engozimani bajale ukuthi ezengozimani. Silama networks zesithi yamavendor network. Yebo abantu abadinga amaphepha ema-supermarket, ema-dump site babuya la siyawahamba siyawathwala then siyawabhadala according to iweight yamaphepha angkhona.
Ingcwethi kwezokulondolozwa kwemvelo sezikhuthaze uZulu ukusebenzisa njalo okulahlwayo i-waste management ngesiNgisi njengendlela yokuthola inzuzo engaphathisa ekuziphiliseni.
Sizahlaziya udaba lokuthi abesifazana beZimbabwe abangamalunga ayidalela ephalamende bakhuthaza ukuthi ilanga labo mama emhlabeni jikelele le-International Women's Day libe likhefu elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elemelika seliqelise izitsheziso zenotho elazethesa uhulumende weZimbabwe ngomnyaka ka-2003 phezu kokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Mgabe. Embikweni awethu leizolo umongameli Barack Obama uthe izitsheziso lezi zizaqhubeka zikhona okomunye umnyaka. Ngakwelinye icele ubudlelwano beZimbabwe leBritane buqhubeka buncibilika. Elebhilithane lithi lizathumela umphathintambo walo obona ngezentuthuko eHarare ukuyakhulumisana lohulumende kaMgabe. Umanyano we-European Union ogoqela lona elebhilithane lamanye amazwe ase-Europe wesule izijeziso phezu kweziphathamandla zeZANU-PF esikhathini esedluleyo lanxa umongameli Mgabe lonkosikazi wakhe belokhu bephansi kwalezi zijeziso. Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma usole inyathelo likahulumende weMelika.
Lindaba olidanisayo kakhulu kakhulukazi ukuthi ilizwe enjengeAmerika elithi lona ilizwe elichampiona idemokhrasi ulubonise izinto enjalo elizweni elincane elinjengeZimbabwe. Ngiyafika ngishwele kuyona kanti umuntu uyabe sengena kwini langena kwini kanti amathuya lawa awe-America. Bekunxa singabuza lina yabe Studio 7 njengoba ikhona ngale Washington bangena kwini abantu lazo ngoba yiyoke i-counter development ezoye-America. We are trying ukuthi ngabe ukuthi iZimbabwe iyathuthuka idevelope namba ama-giants they're squashing us. Basibandezela basibindezela sure sizafika ngabe sibenzenjalo. So amahlanje laba ayisena ngomnye kodwa ngamahlanje kawani kutheni sibenzeleni thina? Ngoba unyaka sithi kodwa uPresident uMgabe is a threat to their foreign policy. Ngoba bachona ngakhona kwana yena akaphethe kathi usanda kukhethwa ukuthi abe ngu-chairman we-AU ungu-chairman we-SADC. All these are global bodies ngoba they interact with America, they interact with the EU, they interact with the UN. So America kodwa ekuzonda kwini? Sibenzeleni kanti?
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani okwenzakalayo lapha kusegcekeni ukuthi ilizwe lase-America ukufaka kwalezi jeziso kwenziwa ngumphakathi wonke wephalamente labo singakuthi i-Congress kumbe i-Senate kufanele ivumelane lo-President ukuthi antshintshe isinqumo esiyabe sike senziwa. Ngakho lokhu kubangela ukuthi ngibona ngani u-President Obama usuke ubone ukuthi akalali ithuba lokuthi athole abangasebenzelana laye ku-Congress kusuka kube nzima kakhulu. Kukanti-ke ngeceleni le-EU kulule ukuthini abenza ezokuzwelana kwamazwe kumbe singathi abakhokhela abanye abo prime minister singase bebone ngani sizakusasebenza ukuthi balokhu befaka izijeziso bazintshintshe. Ngibona kakhulu yikho lokho okwenza umahluko phakathi kwesinqumo esithethwe yi-America lesinqumo esithathwa ilizwe elifana le-Britain ngalesi sikhathi. Okuqakathekileyo futhi ofanele sikunanzelele kakhulu kulesi sinqumo yikuthi nxa sikhangela kwezomkhonomi weZimbabwe i-America iba iqakatheke kakhulu ekupheni amanye amazwe esingathi ibukhokheli bokuthi adlelane njani leZimbabwe ngoba i-trade esingakuthi ukudlelana kwezomnotho phakathi kweZimbabwe le-America kuncane kakhulu nxa kukhangelelwa lamanye amazwe afana lezinye iindawo ezifana le-Europe. Ngakho nxa i-Europe ivele isintshintshile indlela ekhangela ngayo iZimbabwe njalo edlelana layo leZimbabwe ama-sanctions kumbe izijeziso ezifakwe e-America akala dubo olukhulu kakhulu kwezomkhonomi weZimbabwe ngoba ngesikhiwa sithi alalokho esikuthi i-influential impact ayikhona esingakuthi i-direct impact.
Zona iindaba zokulondoloza amalungelo oluntu sezilungisiwe yini ngendlela esuthisayo ukubana lezi zijeziso sezingasuswa?
Amalungelo oluntu kweZimbabwe aqhubeka esonakala ngendlela ephezulu ngoba phela kathesi asenzakala kodwa hathi kulabo abakhisana lohulumende bengaphandle kwebandla leZANU-PF. Lalaba bakubandla leZANU-PF lesisekelo sombutho seZANU-PF sesiphethwe nje saba yize neze.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ingcwethi zokulondolozwa kwemvelo zikhuthaza ukusetshenziswa kwempahla njalo i-waste management ngendlela yokuthola inzuzo engaphathisa ekuziphiliseni lokuthi abantu bethole imisebenzi. Intathe zindaba ethu Mavis Kamau sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabohlangothi olubona ngokulondolozwa kwemvelo elizweni olwe-Environmental Management Agency, EMA. Obona ngezokukhulumisana loZulu kule nhlanganiso, umnumzana Libert Mugasa uthi bakubone kufanele ukukhuthaza uZulu phezu kokuqakatheka kokulondoloza okulahlwayo ngalindlela. Uthi lindlela ilondoloza imvelo ngasikhathi sinye kube yindlela ephilisa umuntu lokulondoloza indawo zihlanzekile. Ukucubungula kweStudio 7 kuveze ukuba kulabantu abaningi abaphatheke kulimisebenzi yokuhlanza indawo ukulondoloza imvelo ngasikhathi sinye kubatholisa inzuzo okufana labe-National Waste Collection. Umnumzana Albert Mtsajikanga ngomunye weziphathamandla zenkampani eqhuba umsebenzi wokulungisa amaphepha aseke asebenza ukuba asetshenziswe njalo kokunye eye-National Waste Collection. Umtsajikanga uthi ngabe uZulu uphatheka kule misebenzi ngokugcweleyo besingake saba khona isizathu sokuba indawo zihlale zilengcekeza njalo le misebenzi ingatholakala.
Sikolekta amaphepha from different places njengama-supermarkets, ama-dump site. In Harare sisikolekta idump yethu isePomona obulawayo engozimani bajala ukuthi ezengozimani. Sinama-networks zesithi ama-vendor network. Yebo abantu abadinga amaphepha ema-supermarket, ama-dump site babuya la siyawahamba siyawathwala then siyawabhadala according to iweight yamaphepha angkhona. Silamaphepha amanye esiwathola ema-organizations, ama-printers kumbe ama-big companies njengobo-railways. Amaphepha auto ama-archive, all documents. So siyawasebenzisa futhi lawo amaphepha. I-recycling leyi siyasota futhi amaphepha according to ama-grades angkhona.
Uthi umtsajikanga umsebenzi wokwenza ziphinde zisebenze njalo izibi kungatholisa imali ngakho uZulu angaze akhangelela phansi labo abaphatha limisebenzi ngoba bakhona abaphila ngayo kwamanye amazwe afana le-China, India lamanye.
Sile auto amabhokisi. Amabhokisi lawana silungisa amabhokisi futhi. Awe white amaphepha lawana silungisa i-tissue. I-tissue le silungisa mostly e-cardboard paper mills. Ama-newspaper kumbe ama-newsprint silungisa ama-egg trays. yiwo umsebenzi wethu lapha eNational Waste. Amapepa ama organization lawo ngathi ama archives angathi ayahlupa ngoba liyawazi lonke ukuthi ama companies they are closing on a daily basis. Amabhokisini ayenzani? Ayingezelela. Amabhokisini mostly sithengisela eSouth Africa. Then even eZambia. Then omhlophe lawo asiye ama M1 sithengisela eKadoma okulungisa tissue which is mostly for domestic consumption.
Abe ema bathi bathethele linyathelo ukukhuthaza uzulu ukuba alondoloze imvelo ngendlela emtholisa inzuzo ngasikhathi sinye kuhlanza lapho ahlala khona okuzaphathisa ukusungulwa kwemisebenzi kanye lokwehlisa imikhuhlane ebangelwa yisimo esibi sezemvelo. Ngakolunye udaba abaphathi ntambo ababona ngezokuthengiselana emazweni awenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eye-SADC baqhubeka bengena umhlangano wokubonisana kwezokuthengiselana oqale ngenyanga edluleyo uphela ngomgqibelo. Namhla iqulo labaphathi ntambo abakhethiweyo ukuhlaziya okuphezu kokuthengiselana esigabeni ele Ministerial Task Force on Regional and Economic Integration elikhokelwa ngumphathi ntambo wezokuthengiselana eZimbabwe umnumzana Mike Bima lingene umhlangano wokuhlaziya udaba lokuthengiselana lolu. Lomhlangano wenzelwa eweteleni yeCrystal Lodge eHarare ngokubonisana kanye lokwenza amalungiselelo ogwalo oluzakhuluma ngezibopho okumele zilandelwe kulomhlubulo kwezokuthengiselana ezokwakha ukuthuthukiswa kwamankampani kanye lokudinga amathuba okusebenzelana kwezokuthengiselana. Okuzaphuma kulomhlangano kuzakuya kwethulwa ke kunkokheli zamazwe aweSADC emhlanganweni okhangelelwe ukuqhutshwa eZimbabwe ngenyanga ezayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Live Talk lamhlanje sihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa ngokujulileyo kwemisebenzi enziwa ngabesifazana.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte icingweni lingene lani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umeli weMelika kwele South Korea umnumzana Mark Lippert uthi usesizwa ngcono njalo usephumile esibhedlela. ULippert ugwazwe ebusweni lesandleni ngengqamo esigodlweni seSouth Korea ngesinye isizalwane salelo lizwe lapho esembuthanweni wokudla kwekuseni kwezobudlelwano bamazwe omabili.
Uhlangothi olubona ngezempilakahle emhlabeni olwe World Health Organization luthi eLiberia kalizange libike ngosebanjwe ngomkhuhlane we-Ebola kuliviki okungokakuqala ukuthi kwenzakale kulelo lizwe kusukela ngonkwenkwezi nyakenye.
Ukulwisana phakathi kwamapholisa lezifundi ezifuna ukufola ziqonde emahofisini amakhulu kahulumende aweyangon kwele Myanmar kungene kulanga lesithathu namhlanje. Izifundi lezi zifuna uguqulwe umthetho ophathelane lemfundo.
Indawo ebukiswa imisebenzi ye-art e-National Gallery of Zimbabwe inanza imisebenzi yabesifazana embukisweni wayo ophansi kwesihloko esithi Out of Darkness, otshengisa ubungcitshi babesifazana kulomsebenzi kuyona le inyanga lapho kunanzwa amalungelo abesifazana emhlabeni wonke jikelele. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umsekeli kamqandisi njalo engu-chief curator we-National Gallery eZimbabwe umnumzana Rafael Chikuko uthi babone kufanele ukuba benanze njalo besekele abesifazana ngokwenza umbukiso oqhila imisebenzi yabesifazana kuphela ngalinyanga kambimbitho kunanzwa ilanga labesifazana emhlabeni jikelele ekukhuthaza ke abesifazana kuleli ukuba bengene kulumbukiso ngobuningi babo.
Out of Darkness izoba i-exhibition i-feature ama-artists esifazane to celebrate the International Women's Day, which is an annual event to celebrate the womanhood, where tina abantu yazuthi yini sizalwa ngabafazi. So, sifanele celebrate abafazi laba but yibo labafazi bazo celebrate International Women's Day nemsebenzi yabo wonke abantu besifazana ukuthi babuye nemsebenzi yabo ifike lapha na exhibition department izothola imsebenzi yabo iyo leso show lapha na egala.
Unkosikazi Joyce Risina Motsi osebenza esimaphanjeni akuchenda muya kuRusape uthi abesifazana bavele yibo abalolwazi olokhulu olokuqhuba imisebenzi enje ngobunengi babo njalo befundisana ethi laye wafundiswa ngabanye abasemangweni adabuka khona kukho konke akwenzayo
nangezi athi okuthiwa iapplic le saza painting iathi le iapplic sebenza idrill the top tech sama Oscars. Bese kubi sasa painting sebenzi drill le fabric paint yesi sebenzi sayo for ikhathesi ngile ntana nengizigcinayo ezimbili le last ibone yami ngiyakwazi ukuthi nibabhadala ngiba ngihambise esikolo nibathengele ukudla badle kuyanceda sibili.
Uthi kukho uthi ulwazi olulaba isifazana kweze athi luyamangalisa njalo bemele belusebenzise ngendlela ezaphathisa njalo engathuthukisa lesizwe.
Uyazi ukuthi yini uma ubonakala laba bebuya project babuya laphana ngasechinda mbuya laphana and labanye babuya ngasebhinga abayenza ama-baskets abanye asebulawayo abanye eluphane abanye bayabuya asehonde valley emashingo yonke indawo igcwelele besifazane because uyazi yini ma umama uye emakhaya uyabona yibo labasifazane bayenza ipottery bayenzi konke lokho so yiyo le msebenzi yabo yokuthi at least bazoyishengisa lapha ikhulume ngesintu intangible heritage.
Unkosikazi Risina Motsi uthi udubo olubhekana labesifazana kule msebenzi ye-art imikambo yokuthengisela izinto abazilungisayo ekhuthaza abesifazana ukuba bethathele phezulu amathuba afanalo kubukisa kugalari ngoba kuzaphathisa ukuba bazakale kakhulu njalo bengezelele amathuba abo okuthola indawo zokuthengisela.
Kuyakwenzitheba umama bayazakale kwezinye indawo ukuthi kulabo mama abanje abathengisayo kuyasinceda sibili oba imama abanje lingahlayeli izandla aso sikhathi sokulala uhlezi ngikhuluma umama abahlala emakhaya mina nginje ngihlala emakhaya sebenzisani izandla zenu kule nto ezijiyeneyo akwanisa ukuthi likwenze okwemakhaya okwemvelo kuyalinceda ukuthi liphile.
Uthi kukho uthi igalari isebenzelana labesifazane bakuleli kuphela kulumbukiso ngaphandle kukankosazana Chantel ovela kwele Switzerland osebenza ngaphansi kwegalari le yeZimbabwe okwamanje. I-International Women's Day lilanga elinanzwa minyaka yonke ngenyanga kaMbimbitho emhlabeni jikelele ngenjongo yokuthuthukisa ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana agoqela ikholo eliphezulu amalungelo okuvota lamanye njalo isihloko salonyaka sesithi Make It Happen. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ziphakathi kokuqoqa umhlangano wesiphangiphangi logatsha lwendaba zasekhaya ngemva kokuvela kwabufakazi bokuthi ezinye zezizalwane zeZimbabwe esezincitshwe ama-permit ezSP ngezizathu zokuthi kazibuyisanga ezinye incwadi ezifunekayo zazizihambisele lezo incwadi zalahleka emahofisini emukela izicelo awe VFS la ogatsha lwendaba zasekhaya. UBenedict Mhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuqala kuphuma kwamapermit ezSP kumaviki ambalwa asanda kodlula bekukhangelelwe ukuba intokozo enkulu kuzalwane zeZimbabwe kodwa kwabaningi sekulethe ukudana lokukhathazeka sekuvele ubufakazi bokuthi kulabanye asebencitshwe amapermit ngoba kuthiwa kule ncwadi abangazibuyisanga bona bazibuyisa. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ngemva kokuncitshwa ipermit kwesizalwane seZimbabwe akhethe ukuthi sibizwe ngegama lokuthi umhlanga babhalele inkampani yeVFS Global eyiyo emukela izicelo zamapermit la bebuza ukuthi kungani sekuthiwa umhlanga akalethanga incwadi evela kumqatshi yena wayiletha. Ngemva kwalokho uthi iVFS ithumele ufakazi obukhombisa ukuthi umhlanga wayibuyisa leyo ncwadi aze wancitshwa ipermit ngoba kuthiwa akabuyisanga. Lokho ke uMabhena uthi yikho sekwenze bacela umhlangano wesiphangiphangi lokugatsha lwendaba zasekhaya.
Yikho ke sifunda isizwisise phakathi kwabe VFS management kanye le Home Affairs uhulumende ukuthi kathi incwadi lezi zilahleka njani njalo ukuthiwani ngabantu laba sebelahlekelwe izincwadi kungayisibo bona abanikazi abazilahlile izincwadi lezo.
Uto kubenza bakhathazeke kakhulu ukuthi umlayo ogatsha lwendaba zasekhaya uthi abancitshwe amaphemithi la kabavunyelwa ukuphikisana lalokho.
Sasikwazi ukuthi umuntu ongelancwadi ephelele ngasoze vele avunyelwe ukuthi afake isicelo. Manje sesibona abantu abafaka isicelo bele ncwadi zonke sebe-rejectwa. Yikho sizama ukuthi sibe lawo lo mhlangano lohulumende labe-VFS ukuthi kucaciswe ngoba lathi okwakhathesi kasavumelani lakho ukuthi abantu bancitshwe amaphemithi bona into zabo zonke ziqondini.
Uthi okunye osekuhlupha ngala maphemithi ukuthi kwakuthiwe umuntu angafaka isicelo uzathola impendulo ngemva kwamaviki ayisishiyagalombili kodwa kwamanje bakhona abalinyanga ezintathu belindile. Unkosazana Thenjiwe Sibanda ngomunye walabo ababa ngabokuqala kufaka izicelo zabo zamaphemithi ngolwezi nyakenye.
Since nga-apply angatholi impendulo, angatholi message, angatholi i-email. Masifona bathi silinde sizofonelwa o sizothola i-SMS. Manzama ukutracker impendulo engiyitholayo ikuthi i-application yami bayitholile e-DHA.
Umasibanda uthi lokhu kumchayisa ngovalo.
Into engichayiswa ngovalo ukuthi angikwazi ukuthi manje okubangela lawo ma-delays kuyini. So noma ngisazi ukuthi ezami beziphelele but lento ingichayisa ngovalo ngoba angikwazi ukuthi impendulo esangabuye izobe isithini.
Abanye abalokhu bengakatholi amaphemithi abo bathi sebelahlekelwe imisebenzi kanti abanye sebevalelwe amabhuku abo emabhanga. Bakhona njalo amaphemithi abo okuqala e-DZP angazange aphume okwathiwa bazatshelwa nxa sokufanele labo bafake izicelo zokuthola awe-ZSP kodwa lalamhlanje balokhu bengakatshelwa lutho. Imizamo yokuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luziphendulele kulolu daba ibingakaphumeleli ngesikhathi sokusakaza lolu daba. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abesifazana beZimbabwe abangamalunga edalela eParliamente bathi bafuna uhulumende enze ilanga labomama emhlabeni jikelele ele International Women's Day libe likhefu elizweni. Bathi ukunanzwa kwaleli langa ngosuku olulodwa akuphelelanga nxa kungela khefu eZimbabwe. Abesifazana laba bathi njalo balakho ukukhangela okubahluphayo ngokujulileyo nxa kulelanga lokunanza abahlangana lakho empilweni. Amazwe afana leSouth Africa, Zambia, Botswana, Seychelles alamakhefu okunanza okubhekana labesifazana. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Sakhile Dube owemzingwane esabelweni seMathebeleland South. Lo mnumzana Thamo Jacob Maseko isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa.
Udaba lo lami ngiyangalo supporta kakhulu ukuthi kube le khefu elikhangelane labo mama ngoba sile emlando eminingi esibhekane la ezindlini. Umuzi ukuze ube umuzi ngumama. Njengalapha eBotswana ngiyambone kulelanga labo mama. Ilanga langakhona malifikwa omama balala lapha babuthana khona bengomama. Behlonitshe bebe ngomama bebe nezinto abazenzayo ezibhekelani labo mama singasho ukuthi siyabe sesitile loba bezindlini kodwa ilanga labo mama lathi singili silibona liqakathekile kakhulu ukuthi i-whole day yangikhona siba siyayinida siyayicela.
Ye siyamuzwa lapho umama ke uMadube baba Maseko ngathini
uMadube lapha ngani uyazithekisa kancane uthi yena umuzi ngumuzi ngomama yindalela.
Ye ngitsho njalo.
Okay, ubuye uthi wena lento lefisi yenzakale kodwa lingafisi lidelele obaba.
Yeah.
Uyabona ukuthi into zenezi zihamba parallel azihambi zonke. If umuzi ungumuzi ngomama into eliyiclaima lapha yokuthi lifuna irelevance yokuthi omama bekhanye bemelaphaya behlukaniswe namadoda ukuthi hayi omama by far bangcono kulamadoda into eliyikhayelayo.
Hayi ngakho njalo.
Eh, lithini?
Lapha ukudelela sitshele sikwena ntshakwazithi isiko lethu thina abantu abesindebeleni umuzi sithi umuzi ngathi kwamaseko siyabe singatsho ukuthi umaseko sitsho umuntu ongumama ntsho.
Okay, yebo.
So lapha manje sithi siwo senyame sitshela ukuthi omama umama thina sianda umuntu ongubaba kodwa nxa kuyukuthi sicela ukuthi sibe lelanga lithi kale kungayisi ukuthi obaba abanye basebesithi omama bafuni ilanga lani bengabantu abangumama umama is always under umuntu ongubaba kodwa siphinde sikhohle futhi ukuthi umuzi ukuze ube ngumuzi ye ubaba uyabe khona kodwa nxa kungela mama obasumlile ukuthi kukhanye kungela mama othanyela iyadi ukuthi kukhanye ukuthi kulo muntu ungalimanga izihlahla ubaba angeke akwanise ukwenza njalo yikho nisitsho ukuthi umuzi ngomuntu ongumama so nxa singaba lelanga lathi okuthwaleli ilanga labomama singalithakazelela singumama esizwe seZimbabwe
Maseko uyakhuluma uMadube la
ngimlalele into ekhona ukuthi omama bazama ukuthi baza angani asiba appreciate ngalokho abaqakathile ngakho empilweni
ngingatsho njalo ngoba lapho usumfake ekhoneni baba Maseko kodwa into engiyitsho ukuthi lathi sicela nje ukuthi sibe lelanga lethu singatsho ukuthi besathi ngelanga lethu sithi hawo mama lento eziningele izifunayo omama bayahlupha omama sebefuna ukulingana labo baba yeso kuyi 50-50 kodwa lapha sicela ngokuthi umama
ubuya ngendlela engifuna ngayo mpela I should think selifuna too much relevance within the society just too much of
no ayisikho ukuthi sifuna kakhulu njalo
ngoba masibheka ne omama labo lo baba emzini baqakatheke ngendlela elinganayo sesibala ngisho nemisebenzi eyenziwa ngomama kukhona okuzenziwa ngobaba kukhathisa lokho okwenziwe ngumama
kodwa singomama siyasebenza kakhulu baba Maseko
hayi alisebenzi kakhulu alise into elisebenza kakhulu isho ukuthi liyawatha ubaba ehleli endlini
ukuwatha kusiya ngemvelo vele umama nguye okumela watche
lesiko leli
ilanga lethu labomama siyalicela sibe ngomama ombina siyehlangana singomama lani like libe lelanga okuthwalisa lendlini likhangela abantwana kulilanga lokuthi omama lilanga labomama besonesebenzisana isikhathi esincane siyasicela lathi singomama
nxa lifuna ukutshintsha ibhora likhangele ngaleyo ndlela kumele talakwila kwesi sikhathi ke lithi obaba bevele behlale endlini omama kube nyo obona ukuthi ingangiphela amabhizi abhadaliwe everything kuhle kuvele kutshintshe ukuyiphetha bukangikhona ilanga leli bavile balalo it is ngunovemba oro ngudisemba 16 lelo langa libhekane labomama abahlukumezekileyo labantwana abavulnerable kuphela obaba bafakwe ekhathana if really ilanga leli qakatheke ngaleyo ndlela then they should make use of those 16 days of activism because it's too much more than half a month
ya but singomama liqakathekile kakhulu lani obaba nxa ukuthi liyalifuna ilanga lini le-father's day kumbena njani liyakwanisa ukuthi compare sokusiya ku-father's day likhave likhulume licele ukuthi lani lifakelwe amalanga nxa kunjalo lathi siyakwanisa ukuthi ilanga langikhona ungumaseko lawo kutshona endlini ngeke ngitshone nisenza zonke izinto ngikhangela ukuthi umaseko ngubaba wendlini
every year le-16 days vele ezisethu ezingatshintshiyo worldwide
yes
so why should be 8 thina singelizini eliyi-1 then you should add kube 17 per year it's utterly a waste of time
lapho sizwe unkosikazi Sakhile Dube owemzingwane eyamathebeleleni South lo mnumzana Thamo Jacob Maseko isizalwane seZimbabwe ezihlala eSouth Africa
singakalethuleli udaba olulandelayo sike sizwe okuvela kuhulumende weMelika
Umbiko olandelayo uyimbono kahulumende weMelika. Inkulumo zokuletha ukuthula kwele South Sudan ezilokhu zimiswa ziqhubeke zimiswe ziqhubeke seziqale njalo zaletha ndawonye uMongameli Salva Kiir lowamhlamukelayo uMnumzana Riek Machar lapho abakhangelelwe ukuhlafuna ingxaki ezibangela ukuthi kungabi lempi yomdeni. Unobhala obona ngobudlelwano beleMelika lamanye amazwe umnumzana John Kerry utshele ababili laba ukuthi kumele bakhumisane umlotha. Sesikusibanga sokuthi singasafungelani ijoy kutsho uKerry. Wengezelele esithi umhlaba wonke jikelele ubheke ngabomvu impumela yenkulumo lezi. UKerry uthe uhulumende weMelika uzasebenzelana lamazwe angomakhelwane beSudan kunye lamanye amazwe afuna kube lokuthula kweleSudan. Lo ke bekungumbiko oyimbono kahulumende weMelika.
Hayi ke kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga silichiya ku Studio 7 Live Talk asihluzeni bomama.